So we seek out this end of a VOA in the belly.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlolanja 2022 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawondi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwababulawa ngesikhathi lesi. Intengo yempuphu isikhwelile ngesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 50% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimota.
Impuphu izaduba, kuzaba lohlupho ukuthi abantu bayithole. Sesizabuyela kusonisana isimo sokuthi umuntu engabona iroli ethwele amasako omumbu ayigijimise kwesabeki.
Imbongi yelupani u-Obed Dube owazakala ngokuthi yi-African poet uthi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha esebenza lezinye imbongi.
Indlova isindwa ngumbowo wayo, umamaqotha kehlile ukondla abantwa bakhe, umntwana wendonga emqansweni ubambelela kunina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugurawondi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwalabo ababulawa ngesikhathi lesi. Lokhu kuphume emhlanganweni wezinduna obusenziwa kobulawayo izolo. Mnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazwe lo lapho okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Iphephandaba leChronicle lithi umkhokheli wezinduna uMnumzana Fortune Jarumbira uthi umhlangano lo ngokugcina ngemva kweminye abayenze bedinga indlela yokuba lesisambululo kudaba lolu kunyanga ezisanda kwedlula.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Abuhlangano othela besifazane emhlanganisweni wamanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches bathi bazovotela kuphela abantu abatholisa besifazane lamantombazana amathuba okuzithuthukisa lawokungena ezikhundleni zobukhokheli. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZimbabwe Council of Churches ZCC baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana enkundleni yebulenjini eyeTwitter kusiza ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Enye ingcwethi kwezombusazwe eyisakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mlungisi Dube uthi ungumbono omuhle ovezwa ngabesifazane beZCC.
Senanzelela ukuthi umama wenza ipopulation efika at least 50% ngokufanayo, kodwa senanzelela ukubana ePhalamenti babuthwana kakhulu okutshengisa ukuthi amathuba baphiwa amathuba alinganayo kwezepolitics. Umbono nje uyabulungile kakhulu ukuthi uyenze ukubana bekwanisa ukuthi bethole ukumela abameli babo abakwanileyo nxa bengama ngelizwe elifana nayo kungayenza ukubathi bephathise.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi ngempela kumele kukhethwe inkokheli yabesifazane kuzikhundla ezijiyeneyo, lalapho kusiba ngabesilisa kube ngabaqhuba inhlelo ezithuthukisa abesifazane lamantombazana.
Ukuthi u-2023 efika asambeni sevuthela umuntu ongumama, izini kuparlamenti sibili sibe singena siku-50-50, kucouncil singene siku-50-50, izini emakhaya ethu sibe yi-50-50, siphile impilo e-right. Sisithi ngo-2023 asambeni sonke siyevuthela omama nobobaba abafuna ukubona umntwana wesinkazana engadlungulwa, abafuna ukubona omama labo bephakama. Sithi sonke ngasambenini sivota, sivotela abantu abanjalo, mama nobobaba abafuna ukuthi omama labo beke bephakame, abafuna ukuthi obaba labo beke bephakame.
Uyawuncoma umbono wabeZimbabwe Council of Churches uNkosikazi Gwese.
Yikho libona iphathi yethu thina silo muntu wesifazana and wantu wesifazana wonke uyabona ukuthi kona bafiwe ama position aphezulu sibili uyenze ukuthi lathi singabantu bangabafazi siyakwanisa ukulibusa leli lizwe lathi njengabantu bangabafazi siyakwanisa ukuphakamisa umntwana wonke ongumfana wonke lamankazana siyakwanisa kumaphambisa njengomama omama yibo abagcina abantwana ukusukela umzwane ezamzala kuze kufikele umntwana ezekhule sibili yenzela yakhe imuli usuke ezandleni zobomama.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP, uthi kumele uZulu eZimbabwe afunde ukwemukelana hatshi inzondo esebantwini, athi yiyo eyenze abanengi ikakhulu abesifazane besabe lekhatshana ukuphatheka kunhlelo zombusazwe.
Kufuze kube nabathi ngesilungu paradigm shift, kube lesigaba ukuthiwa khona hayi lokhu kakume. I-language ye-hatred esikhona kuZimbabwe izalumathisa umlilo, ngoba sinjengabantu abahlezi endlini elepetroli, eleparafini, elegasi, kodwa sidlaliswa umentshisi. Ubonakala nje oyedwa uzaxwebha nje khonapho kuhle kudubuke kube ngumlilo, ngoba i-hatred okhona ku-social media labantu abaningi ngale ngaphandle khona la bayathethisa, bayathuka.
Umphathintambo wendaba zabesifazane nentuthuko yamabhizinisi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kunengi uhulumende asethe wakwenza ukukhuthaza abesifazane namantombazana ukuthatha izikhundla zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela kwelezombusazwe.
Sibona ukuthi omama kuyina sebekwenzile esingaku lalazela ilizwe lethu linanzelele ukuthi lokhe kungela kulingana phakathi kwabomama, lokhe kuhlukuluzwa, i-gender based violence ilokhe ikansa. Sifuna ke ukuthi sibonisane phakathi njengesizwe ukuthi kuyini okuhlukuluza omama.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu zithi lanxa abesifazane elizweni beyibo abalinani eliphezulu lokhe bebalutshwana kakhulu abenelisa ukungena ezikhundleni zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela ezombusazwe lakwezentuthuko yomnotho welizwe ku-corporate world. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Imkankaso yokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ziku-26 kulinyanga iyaqhubeka endaweni ezijiyeneyo zelizwe kulokufuthelana okukhulu phakathi kwebandla le-ZANU-PF lele Citizens Coalition for Change, kulandela ukubulawa komsekeli waleli bandla kanye lodlakela oluqondiswe kubandla leli. Ibandla le-CCC lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi udlakela lolu lumumethekiswa yiZANU-PF, kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla omabili, amanye amabandla aphikisayo athi imikhankaso yawo ihamba kuhle. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube, endawonye lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Thina njengoZaphu simatasa ngokukhankasela ama-candidates wethu amabili for ama-MP lama-councilor wethu angaba u-7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili and njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhoda izindawana zonke zabesegwanda sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu. So we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC, owena umkhankaso uhamba njani ku-MDCT?
Thina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso sababiza sabahlalisa phansi sabayenza okuthiwa i-induction, ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye ukuthi uvuke udlame emphakathini xa besiye ebantwini ngoba bayatholana nabantu abaningi abatshiyeneyo bathole ukuxhotshwa kumbe ukusokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo liyakwazi ukubanzela i-MDC lisematheni abantu njalo siyo mfiso ukuthi abantu abanjengabantu betrukusiyo nale mithwayo ngabantu akade bekubandla le-MDC baphuma abanye bakhona bazwa nje ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezizathu ethile so yizinto eziningi ezokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlame lungavuka kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini yikho kusenza ukuthi sesifike namhlanje ukuthi kungekho udlame asisho ukuthi udlame lusoze lenziwe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni lezimbabwe libandla elibusayo elezanu p f labona ababakhulunywa betrupus noma ngeke bakhulumele
Mnumzana Ndlovu kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zondlakela lokwethuselo
Cha asikahlangani lazo kodwa ke into yodlame lokuhlukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo thina njengoba etshile ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 after 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuqhiwi behlukumeza abantu bebulala
Dube lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu
Okuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omasipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lo dubo lwamakhodoza amagodi lawa asemgwaqweni lo dubo lokuthi kube lamanzi akini njalo ahlale khona ebantwini lo dubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engalethi imikhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo kungabi nalokhu esesikubona lapha lalapha angasikhonkha kuhlala le nqumbi zedoti so thina sithi amakhansila xa engena kube lagijimiswa khonoko phambili okulandela lapho yikuthi kumele amakhansili angabi le-corruption
Isigqiba Ndlovu kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni
uyabona baba Nkomo uba bomthembo uDube lapha ulifaka sobala uyatho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi ubulawayo beklini ubulawayo ebesizincoma ngaye ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and into kumele zenziwe kodwa ke kuyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yibo abayi-MDC into akhuluma ngokuzifisela bazazifisela njani kube yibo abaphethe khathesi usodolobho wakobulawayo we-MDC TE yakhe le waye bengakwenzi waye bebengakwenzi isikhathi sonke leso so izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela sebehlekile bonke abe-MDC ngenhlobo zabo zonke lezano
akuyiphethe ngamafitshane tu
ugatsheni usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo asiloqiniso baba ugatsheni ukuthi izapho kanye kazishephuki khathesi siyakwazi ukuthi wena uyizapho ephandle kwezanu kuleyinye izapho ephakathi kwezanu siyakwazi ukuthi sokuye kwaba labo zapho 2000 bagijimiseni obabuswela labaninginingi amazapho sekuyaba maningi nje
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu Intengo yempuphu isikhwelile ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini i-15% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu lamafutha ezimota. Iphephandaba lobulembu elezim live libika ukuba inhlanganiso ye-Grain Millers Association yazise ukuthi i-10 kg yempuphu ebithengiswa ngamakhulu phose yazinkulungwane zamadola eZimbabwe $955. Isizabiza amadola ayinkulungwane lekhulu 1099. Intengo yezinto eziningi ezigoqela isinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka iloba nini. Ingcwethi zithi imbangela yalokhu yikuswela uhlonzi kwedola leZimbabwe obekuvele kukhona kanye lomthelela wempi yakwele Ukraine eqalwe ngele Russia. Buntungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Intengo yempuphu kayisoziyekeli kukhwela ngoba siyakubona ukuthi lonyaka kuvele kukhwamile. Impuphu izaduba, kuzaba lohlupho ukuthi abantu bayithole. Sesizabuyela kusonisana isimo sokuthi umuntu engabona iroli ethwele amasako omumba ayigijimise kwesabeke. Sesifikile futhi kulesana isikhathi esabo 2008 lapho esike sagijimisa khona kakhulu impuphu. La minyaka enembili emithathu edluleyo lapho kathi sokusenziwa khona amaqhinga okuthi mhlawumbe kuthi impuphu zafika endaweni ethize abantu bayebuthana khona nokuthena kuyisichobechobe. Isimo esisikhangeleyo kathesi sikhangele lokuthi amafutha intengo yayiyakhwela khonokuyana kwenza ukuthi into yonke iqanse. Sisesimeni esibi kakhulu, isimo esingaphose sithi mhlawumbe izisebenzi zikahulumende ama-civil servants labanye nje abaholiswa ngohulumende babephose bakubona bekhuluma kakhulu ngokuthi iholo abaliholayo lincane kakhulu ngoba kathesi sesikubona ke ababekubonile bona singakakuboni. Lanxa nje sasibona abanye befuna ukubaxotha imisebenzi besenza lokhu lalokhana bebahlukuluza, kodwa abantu benkosi babekubonile ukuthi isimo esiyakiso sibucayi ngoba nxa kathesi ucabanga ukuthi impuphu i-10 kgs izaba i-1000 and something njalo emaphandleni lonyaka kula lutho okuzabangela ukuthi abasebenza emadorobheni bathumezela abasemaphandleni impuphu. Emaphandleni kakudliwa ngemgane emncane njengedorobheni, abantu bayadla ngoba bayasebenza. Sokuzabangela ukuthi mhlawumbe nxa umuntu ihola cabanga ukuthumeza ama-100 kgs emakhaya. Khonokuyana ke sokuyisimo esibi kakhulu.
Kukhona yini Dube okungenziwa nguhulumende ukuvikela uZulu kumthelela wokukhwela kwentengo lokho?
Sokufuna ukuthi uhulumende akunanzelele ngelihlo lokhozi. Okwakuqala izisebenzi kahulumende siyakwazi ukuthi bezike zakhuluma ngokuthi ihola bayihola imncane bebeqondile abantu labantu ngoba siyakubona ukuthi lapho esiyakhona kumnyama phambili kumnyama lemuva kunzima. Okubangela ukuthi uhulumende okwakuqala kaholise izisebenzi zakhe imali eyaneleyo ezakwenza ukuthi zisebenze imisebenzi ilizwe liqhubekele phambili, imali eyanelayo nothi le encane abayithola kathesi. Uhulumende kaholise izisebenzi zakhe imali elingeneyo ehambelana lokuthi umkhono welizwe, umnotho welizwe uminjani, njalo intengo siyayibona ukuthi iyagqaza. Okwesibili, uhulumende nxasokunje sokumele enze lokhana sithi ukusubsidize ama-prizes, abantu bangaze bayezwa ubuhlungu bentengo directly ukuthi kathesi into le isisifuthele. Nxa sikhuluma ngamafutha kunje, kwamanye amazwe uzafica ukuthi yebo yeintengo ingabe ikhwele kodwa ayikhwelanga kakhulu, kodwa thina bekuhle kuqanse uhlubuze ubuhlungu lobuyana. Le ntengo yezitolo lapho izakhwela kwesabeke okuzakwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu lobuyana. So kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe izimali zakhe zama-tax asubsidize izintengo abantu ukuze azizwa ngoba kathe siyakubona ukuthi sihlangana lendlala kuleli lizwe nxa kuvuma uhulumende ka-importe umumbu, athenge umumbu omningi emazweni la atholile inala abise kube lo mumbu omningi elizweni abantu bangashota impuphu emakhaya bahambise abantu bayeholiswa ama-50 kgs wona abajale ukuwaholiswa impuphu.
UMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekweBulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Imbongi elupane u-Obhedi Dube wazwakala ngokuthi yi-African poet uthi uphakathi kokuqoqa idlalade lakhe elitsha esebenza lezinye imbongi labahlabeleli abagoqela u-Albert Nyathi, Bongani Ncube, Prince Mzilankatha, imbongi kaMthwakazi, Sithandazile Dube, Desire Monoxide, Sikhosana Buhlungu, Abed Nikos Khosana kanye lomlobi uBarbara Makhalisa Nkala umphathise kuloveni eyinye inkondlo yakhe uObed uSanda kwamukela imendulo yokuba imbongi elohlonze elizweni emkhosini weNational Arts Merit Awards oqutshwe eHarare ngenyanga edluleyo. Asizweni exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ngapho elandisa inkondlo yakhe ethi Women's Day ekudlalade lakhe elithi ngile stress.
Indlova isindwa ngumbobo wayo, umama Qotha kehlile ukondla abantu abakhe. Umntwana wendonga emqansweni ubambelela kunina, umntwana wonke uqala ngokukhuluma ibali elithi mama.
Yeah, okwe collaboration ngiyakuzwisisa ngolimi lwethu esintini lilima. Ngiyake ngibone ekhaya abantu abalimayo abatsha inala ngabanxusa ilima. Abantu babuye lenkabi kuhlakule kuqedwe insingo lange lilodwa. Pho ke endimene sikuyo le ungazenzela okwakho uwedwa. Uhamba wedwa nje umduna wendwangu akwandanga ukuthi nje uqonde ucace. Nyake ngibona abanye abaculi abaloduma abalohlonzi bahlabela abanye abaculi okungango ukuthi ukuthi lisebenzisane lenzilima akwandi ukuba kuhle. Ekuloveni ngisebenzisane lo mama uBarbara Makhalisa uBarbara Nkala. Inkondlo zami ezilitshumi zibe khona lapho.
UNkulunkulu alibusise lonke jikelele bomama bethu. Inyanga ezisishiyagalo linye lisithwela kusihlaya, mhlelwa kusihaba, ubeletha kuthinga isibindi esedlule sombulali, kodwa likutshaya indiva liqinisele njengezigqila, umunyisa kufani lokumamatheka nje, ubeletha umntwana kufani lokubobotheka nje, ihlongandlebe lomntwana kuthiwa lifuze unina, olungileyo ufuze uyise, konke lokhu likutshaya indiva njengompostoli uPawuli, kuyisipho mamele asiphiwa ngumdali.
Maze ucela umjaha ocula umculo wezokholo uApet Nikos Khosana ngayafaka lamela imiphimbo lapho ubaba uSikhosana ke uSikhosana abantu abamqala ngokuthi ngudlala ntethe untethe la wenza ingoma yakhe imnandi kakhulu ayenza lo baba uMadlela wangicela njalo lami ngangena lapho ngafaka iphimbo lami sizama ukuthi senze into ebophekileyo into elohlonzi elesigqi ezaba lengqikithi ukuthi uma abantu beyizwa uma siyenze sinhlanganyela ingaba lesizothala lesithunzi okungenza ukuthi
Leyo yimbongi elupane uObed Dube i-African poet othi uphakathi kokuqoqa indlalade lakhe elitsha ixhasana lezinye imbongi labaculi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abathengisa umumbu omanzi esitaladeni uFifth Avenue sebethwele nzima ngokungathengelwa umumbu lo osicina usoma. Iphephandaba leChronicle lithi owakhethwa ukulungisa umgwaqo wembusi roundabout eHarare uselandule imbiko yokuthi umgwaqo lo uzabiza imali elifana kulaleyo ekhulunywayo. Lo mgwaqo ubikwa uzabiza imali engamadola ayizigidi eziyi-9.2 $85 million hatshi i-$65 million ekhulunywa enkundleni zokuxhumana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp. Ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi
Thatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi kunedolobhu elingahamba liyethuthukiseni indawo. Bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena uBulawayo vele bevele bebandlulula. Lapha uzama ukuvala abantu, bantu vulana amehlo. Izani le inamanga lalo Elifas Mashaba lo kunamaya amanga anzima ukuthi nje vele umuntu mawakhutha nje uli. ulimi lwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele bakhi babayalisayo in fact ababe futhi into ziyenziwa kubo njalo bebabavimba zonke into lezi besenzeki besothiwa i-citizen coalition for change yehluleka ayikaze yabusa bona ebezani bababusayo bengaqamba amanga kungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo bavele belani belethuzi elidala elingumongameli wabo so bantu lingabavoteli la bantu bezani p f labo bayanya yibo uthulani ndlovu enkasi wesikhobokhobo
Yes, sanibonani bakithi lonke balaleli bestudio seven nabasakazi bamkanilethemba ukuthi abantu bayaphi lapha baphephile basayibambe lapho bayibambe khona ngesigaba secorona. Ye, bakithi namhlanje lodaba still kuseseludaba olufanayo ngesikhathini kodwa lokusilungisa lapha nalapha. Ye, okhulumayo lishabona elikhulu esigabeni sakosiwo kwelasePlan 3 engukhanya nincubi kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasetihlol. Ye, indaba ikanje bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto bantu benkosi zicabangeni nizibhekisise nifuthi thina ngathi obaba okhokho nobaba babesizalana emzansi for ukuzofuna umsebenzi lokhu kwakuthiwa khona ngaba befuna ama-greener pastures so ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenelela bomama and so forth kwabonakala sebethatha umzali sibewenza idukwe cha akuthola idukwe leyi lapha kuselikwelinye ilizwe elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokwenza kwalo futhi so ke abantu ngomcabango omfitshane bathe ma basebebona kuthiwa i-South Africa isikhululekile umbuzo singowabantu basebesiyaqoqa konke kungokwabo emakhaya imuli yonke babuya bazothi gwaqa khona lapha basebelahla umgomolwana abaza ngawo ukusebenza manje sekuminyene lapha akusekho space akusekho ndawo sebekhala ke manje abasemzansi soke ngithi bakithi naye operation dudula bantu isifikile isineminyango wena wadiza umuzi ekhaya bathengisa yonke into uyoqondaphi uyoba yini uyoba uzohlalaphi basekuzimela khona lapha bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi ngibonge bantu benkosi ngithi asiqapheleni ye nansi i-operation dudula isemnyango bakithi ngiyabonga amele kuyo ndawo
nangagwa uya ku-South Africa nangisebhoni uyakuzwa abantu bayaxotshela amazwa abantu babo katika lapha siye emakhaya uza angazi namafutavela kodwa avotwa ake sicabange ubaba siyasisakafuyasicaka akake zamhlavula sikhanye yabo
salibonani lonke kubi
eyi badala asiyelinye emsebenzi aba bantu abalokhu bekhuluma ngokuthi ibrawoni badala alilali iso kithi emathebeleni ibrawoni kade abantu abayazala ikade kungathiwa ilondiyakhe akula gon ayikho lengamanga amangabe abayo azayo besitshelwa amanga kuthiwa yibrawoni yakhe ayikho esiflashaflasha nangakwazi ngantu yasiyizipofu sezingantu yasingabantwana no asikuvuni lokhu asingeke sezakusafasa kuvuma njelangosuku olulodwa asingeke sasika kuvuma langelangosuku manje nampa abanye ngapha kukhokhwe kakulewe ngapha mthanga ngamani lokho kuza kuzogamula abantu amashulubi kwakhona mabrakhuti ezifanayo ke mashuti akhuti ezifanayo zilithi ugrawundi bihamba zele ayekade bekusekhona madabasilayi kafuthi ekhona eyiyo eyaceda abantu rawundi abantu abayephethi nangaa manje bekuyokuyenalaka
salibonani lonke kulu
eyi kadala asiyelinye emsebenzi abalokhu bekhuluma ngokuthi ibrawuni badala alilali izo lithi emathebeleni brawuni kade abantu abayazala
kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje besikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhokhela inkulumo zeGugu Rawundi ezizabangela ukungcwatshwa kutsha kwabalabo ababulawa ngesikhathi seGugu Rawundi. Intengo yempuphu lokunye ukudla isikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini 15% kulandela ukukhuphuka kwentengo yomumbu namafutha ezimoda. Siligcika-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.